kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto, bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le, bayilalele leyo mbiko, bayilandele, bayikhuze ngokunjalo. So benze into eqondileyo kakhulu.
Abebandla leZANU-PF abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu, ubona besiba le ndaba yini ngokuthi iUnited Nations ibafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezizimeleyo?
Bale ndaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela oZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu. Uzakhumbula ukuthi lizwe liphelile dungo kungabi lobudlelwane obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba. Kanti-ke amazwe omhlaba wonke jikelela acacile athi ubudlelwane ukuze sibe labo labo ukuze basincedise kwezomkhonomi sidale imisebenzi kuvuswe i-industry, kumele sibe lo khetho olukhululekileyo. Ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela. Ngangabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo, sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu, uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane, kwehluleka ukuthi kuvuswe ilizwe. So kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilingile.
Abavotayo bona ubona besethuseleka labo?
Ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa, abantu sebaphaphama kakhulu, sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo. Kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni, ngoba phela ukhetho luhlukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu. Akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99%, kuyathiyana kancane. Bona laba babethuselwe ngenhlanyelo, kwathi zakuncitha inhlanyelo, zakuncitha ukudla, zakuncitha lokhu lalokuyana, babe babaningi ngokweneleyo ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.